udaba luka Dennis Kwaya ayisilo daba lokuqala njalo akulanto emangalisayo ngalolu daba elokuthi kuthiwa kathesi sebebone ukuthi isikhathi sesiside ukuthi abelokhu ku-remand so sebemususile ngoba sonke siyazi ukuthi bakhona abanye abantu abahlezi ngasechukuribhi ngale abaselama 3 years 4 years belokhu beku-remand kodwa kungelalutho olwenziwayo lamacala abo okutshengisayo ukuthi hayi le inkomo eqakathekileyo ongamelanga ibanje esesikhuluma ngayo ngoba masingakhohlwa ukuthi uDelish lo kade engavalelwanga but ube elethwa ezomiswa phambili komthethandaba esuka endlini yakhe ukutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende lokuswela kwakhe ukuthi bengamethisa icala liphi vele kusegcekeni ukuthi hayi zinkomo zinye ezidla ndawonye
ukukhitshwa kwakhe kurimandi singathi kuveza yini ukuthi umsulwa kalacala amapholisa aphongumsukela nje
cha ngitsho ke unguwaya kakho umsulwa lapha amapholisa kamsukelanga kodwa i-evidence yayikhona bangazikhethela nje ukuthi bayekele ukuyilandela njalo lokuyilandeliza ngoba babe sisaba kumbe bekwazi ukuthi unguwaya kathinteki kodwa sonke siyakwazi ukuthi hayi nguye esingamuthi ngesilungu uprotected ngoba kadliyedwa udlala abantu abadala so nxa umuntu esidlala abantu abadala hayi udaba lakhe luyahamba luye ekhotho kwemzuzwana embalwa lusuke lapha kube sekuthiwa hayi further remand out of custody hayi akuselacala hambe endlini yezihlalela sonke siyakwazi lokho ukuthi hayi akubotshwa muntu nje kodwa kuphongukhonkothwa nje kubangwa umsindo ohophwela ababangelayo ukuthi sibekwazi ukuthi kulo muntu okuthiwa nguDelish balokhe bekurimandi balokhe nje besayalelwa ukuthi bakhululwe bazihambele endlini